Umkhankaso wokuthi kukhunjulwe abantu ababulawa ngombhuqazwe kawusozumi njalo ababulala amatshe labatshontsha kufuze bekujayele ukuthi kuwonakala njalo ngisakhangelele ukuthi ngizezwa ubaba lowo othi uzimisele ukulungisa udaba lombhuqazwe ukuthi njengoba siyafaka amatshe uma elo ezimisele ngoba wathi izinduna kaziphathe lolu hlelo izinduna yizo ezazikhokhele umsebenzi ka-30 Okthoba ungakhangela amapikitsha uzabona enye yezinduna yayiphethe le-trawel so kuyabonisa ukuthi bona kubo ukulungisa kufuze kungaveleli kumazikuthimu kodwa kube ngu-perpetrator othi kulungiswa kanje okuyinto engasoze yavumakala okuzenzakala yikuthi ama-resources evuma sizaqhubeka senza izikhumbuzo sizaqhubeka sifaka amatshe mpaka bekujayele ukuthi hhayi konakala njalo uma kulungiswa akulungiswe ngeqiniso njalo kubuzwe umuntu onguye owalimalayo ukuthi ufisa kulungiswe njani yisilonda phela isilonda saziwa ngumnikazi so umaseceleni ispecial ongiyonayo onguhulumende ophethwe nguyenalo ubaba u-Emerson asuye ozatshela abantu ukuthi ulungisa njani njalo konke lokuthi ebesezama ukukhuluma inkulumo ngoba ngibona ngazathi eyinye into emotivete lokhu yinkulumo yakhe ka-22 December.
Wathini kuleyo nkulumo?
Ukhuluma ukuthi wonke umuntu kalandele lokho okufunwa nguye, kalandele lokho okuthiwa nguye. So ngicabanga ukuthi ngaleyo ndlela izigijimi zakhe ziyabe sezibona ngani labo abangasibo bantu abakuphephabheki yakhe abaphikisana lo mbuzo so yikho kuhanje kwadilizwa kumbeni vele inkulumo yakhe yayi-insight kumbeni ngasese uthe kakuhanje kuyedilizwa kodwa ngiyakukholelwa ukuthi yena alobana usinsiye alobana usekhuzile ngoba indlela yehealing abantu balendlela ezithiyeneyo zokuzi-expressa and indlela ezikhangelelwe ngama-victims ziningi okunye kwangikhona yiyona le nto ye-memorialization.
Lize limangale khonapho izolo amapholisa ahambile yini kuleli litshe lani ukuze ayezibonela?
Kabahambanga ukuyakhangela khona ngale nje basinike i-RRB angazi ukuthi ozaba ngu-investigating officer ngobani nokuthi bazayenza njani kodwa hhayi njengoba sesivulile icala okuvula icala kuthi ukuthi sesinethemba lokuthi kukhona abazakwenza ngoba umqhathi wabo ngiyesikhole ukuthi nguye okwenzileyo so siyenzela ukuthi for record purposes kuhlale kusazakala ngoba kasiqalisi ukuyamangala elika-2019 sahamba salimangala sabuza ukuthi sicabangela bani basitshela ukuthi hhayi sebedingile baswela so siyakwazi lakathi esuthi sibacelile bazasitshela into efanayo kungaba yisimanga ukuthi bevuke belempendulo ehlukeneyo.